amapolisa ungakhangela vele i-department yaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mboni ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe. Isizwe sithola isevisi eqondelele amapolisa ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulele umuntu. Amapolisa angahambe eboleka izimota ze siyafingana lapho ayafikelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ihambe ehlupheka ehambe ecela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe lento zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonokho ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imota zonke lezi? Ibudget pele yakho
Gibbs, ungakhangela Gibbs, ibudget yakhona ikhona nti ministry yehome affairs ile budget yayo. Lanxa kunjalo Gibbs, ukuthi njengoba ngisitsho yinti mina amapolisa abe vele angani ayasilela, mina yakuthabela Gibbs khonokho ukuthi amapolisa athole izimota zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo umsebenzi onzima kangaka. Hayi okwesadika, okwesadika hayi ambuntu amapolisa lokwalokuthi kulungiselwe isadika. Hayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube lemota zelezo ezigwanileyo kwenze ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo, njengoba umsebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gibbs. Even lanxa kuthi okutshengisela Gibbs okufuna ukwenziwa ngabantu, amapolisa abayeke bekwenze ukuvala khonokho ukutshengisela kulobu dlwangudlwangu. Khangela Gibbs, nxa ufuna khangela sikhangele ne-Britain kunjani. Khangela kathi sabantu ade besenzani betshisa i-property betshinjengapho kwakade sekuthi Gibbs ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezana. Kumele amapolisa athi rise with that occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.